kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lejana njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 17 kuNhlangula 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bawuyile abantu ngobuningi babo, bade ngisibe njalo ukuthi hayi umkhokhelo wabo bayamthakazelela ngoba sibonile indlela abantu abamelele ngayo uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi.
Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano ewange lase-Victoria Falls namuhla, lapho acele khona uZulu ukuthi amvotele ukuze alungisise indubo ilizwe elibhekane lazo.
Engakutsho ukuthi amarali hayi besingakayenzi amarali wona wona, kodwa ke akusho ukuthi asikhankasi, siyangena ebantwini, senza ama-door to door, senza ama-kitchen meetings.
I-MDC ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ithi kayenelisi ukwenza imihlangano emikhulu ngoba kayilamali. Unkosikazi Joyce Mujuru uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho koBulawayo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wenze imihlangano engenwe zinkulungwane lenkulungwane zabantu ewange lase-Victoria Falls namuhla, lapho athembise khona ukulungisisa okusilela kwemali kanye lokuswelakala kwemisebenzi elizweni alubana ethe wanqoba kukhetho. Izolo uChamisa ubesebhinga. Sixoxe lomunye obesemhlanganweni wanamuhla umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongumeli wePinga North edalele parliamente wasichazisela okunengi.
Imhlangano leyi bawuyile abantu ngobuningi babo, bade ngisibe njalo ukuthi hayi umkhokheli wabo bayamthakazelela ngoba sibonile indlela abantu abamelele ngayo uthe esehla nje emoteni kwavungama i-stadium zonke zombili ewange kanye lasefolosi. So ke engingakutsho ngamafitshane ukuthi hayi abantu befolosi labantu bewange bakhulumile ngawabo amazwi ukuthi umnyaka lo ngumnyaka kamnumzana uChamisa.
Kuyini okumqoka akhulume ngakho akuthembise abantu?
UChamisa uthembise abantu into ezimbalwa, ngaphandle kwalokho ajayele ukuthembisa ukuphatha nje ilizwe lonke. Ewange uthembisile ukuthi iwange lidolobha eliqakathekileyo, lidolobha lapho kutholakala khona amalahle angatholakali kwezinye indawo. Uthembisile ukuthi nxa yena angangena embusweni uzazama ngazo zonke indlela ukuthi amalahle ewange etholakale esipha impilo enhle ebantwini abahlala esigabeni sasewanti. Wasesuka ke waya sefolosi, lapho afike wathembisa khona ukuthi efolosi yena uzayenza ukuthi ifolosi ibe yiLas Vegas yaseZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga le-MDCT njalo umela iBinga North edalele parliamente. Kunjalo nje unkosikazi Joyce Mujuru okhokhela umanyano we-Rainbow Coalition uqhubeke ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho emalokishini akoBulawayo namuhla. Sixoxele umsekeli kaMujuru umnumzana SM Sipepa Nkomo.
Ukhulume ngokuthi kambe iminyaka eminingi kangaka yi-38 sibuswa ngomgabe, njalo le minyaka eminye eminingi sibuswa ngusmith, kambe abantu beZimbabwe bayafuna yini uku-edela eminye iminyaka ngokubuswa ngabantu abangabajinyirisi abasinyandezelayo abasenza lokho abasenza khona baze badiliza le-economy yelizwe? Yikho ekukhuluma ngakho kakhulu ukuthi hayi asizameni ukuthi sisekele sikhiphe laba bantu kesi try abantu abatsha
kundaba zomnotho welizwe lemisebenzi lapha kuyini likuthembisa abantu alubana lithela ngena embusweni
esikubonayo ukuthi ilizwe lona umnotho walo ukhona ezintweni umlimi asinika zona ezinje ngama minerals okuqathekile ukuthi okufanele ku drive economy imali ephuma ukuthengiswa kwalezi zinto ibe plowed back ku development ende uzokhuluma ngeBotswana ukuthi abantu beBotswana bakahle bahlezi kahle ngoba igovernment yabo ekhayayo ithatha lokho abakuzuza lokho bese bekufaka ebantwini ukuthi wonke umuntu edle nxa usendlini yakho uzwe ukuthi hayi lami sibili lapha ngiyipart of Zimbabwe ngedevelopment ekhona I think yikho sibili agcwele kikho kakhulu
umnumzana Sam Sipepa Nkomo ungumsekeli kankosikazi Joyce Mujuru ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi kalenelisi ukwenza imihlangano ngoba kalilamali. Sixoxe lesikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube.
Engakutsho ukuthi amarali hayi besingakayenzi amarali wona wona kodwa ke akutsho ukuthi asikhankasi siyangena ebantwini senza ama door to door senza ama kitchen meetings you know kuyimhlangano khonokho esizama ukuthi sikhuthaze abantu kusukela phansi phansi yikho phela ubona ukuthi ibandla lethu likwanisile ukubana lifake ama candidates ku direct election angafika wona 114 okutshengisela ukubana singenile ama districts ngama door to door nalawa nama kitchen meetings sisazoqhubeka maduze nje sizaqalisa ukwenza amarali kodwa ke impazamo enkulu esibanayo yikuswelakala kwemali njengoba sisazi ukubana ke imali yethu kwakumele siyiphiwe ku government e political finances act kuze kube manje kasikayiphiwa kungela mali kulutshana nje singakwenza kodwa siyazisebenzela from ezikhwameni zethu
wakho umkhankaso njengoba uncintisa nje kukhetho lokudinga umeli weMagwegwe edalele eParliamente uhamba njani wakho umkhankaso
umkhankaso wami ngathi uhamba kuhle kakhulu umadududu akade ngiwayenza lama qembu ami akuwad 18 weMagwegwe ebalisela iNew Magwegwe, Old Magwegwe, nako wathi 29 ebalisela ilobhengu la West Magwegwe North, le Magwegwe West. Hayi uhamba kuhle kakhulu. Angatholi engakuthi mina yikuphathwa kube ngabantu kumbe ukungazuswa ngabantu. Njalo angikezwa omunye umuntu engathi ukhona kakhulu engathi hayi uyangandlalisa phandle kwengubo.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe njalo uncintisa kukhetho lokudinga umeli wedalela eParliamente eMagwegwe. Lanxa amabandla aphikisayo esola ibandla leZANU-PF esithi yilo elibulale ilizwe kanye lomnotho. Abezanu PF bona bathi yibo bodwa abalakho ukuletha intuthuko lenqubela phambili. Sixoxe lelunga lalelibandla umnumzana Dingumuziphuthi yena oncintisa efuna ukumela isigaba sebulilima West edalele eParliamente.
Ngikhuluma kanje abantu bahlabela ibizo leZANU PF. I-revolution iyazilungisa, iyazihluba njengenyoka leyana engikhulume ngayo. IZANU PF esikhuluma ngayo, iZANU PF ekhokhelwa ngubaba u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Onguye esimkhethe njengeZANU PF sabona ukuthi ulungele ukukhokhela ngoba kalankitha bethathi. Ulungele ukukhokhela ngoba is tried and tested so avela khona. Ulungele ukukhokhela ngoba ulesineke. Ulungele ukukhokhela ngoba unolwazi lothando labantu. Ngakho ke thina ngapha ikakhulu ngikhuluma ebulilima lebulilima West kumbe ngithi iMatabeleland. Umkhankaso wethu ngokuthula. Okhomba ukuthi imvelaphi yethu ichoni kwezombangazwe ukhombe njalo lokuthi abantu sifuna ukubenzelana
wena njengomuntu oncintisayo khona ngapho ebulilima West bakwamukela njani abantu
abantu bangamukele ngesihle kakhulu lami nginje ngiyamangala kwazise ukuthi abantu bakithi bebevele kukhona abakudingayo esikufuna esengunanzelele ngokuthi abantu bakithi bese befuna ulutsha ukuthi kambe aluba luyilo olungathatha imvelaphi yethu luyilethe lapho esiphila sikhona kathesi singaba yini kusasa
umnumzana Dingumuziphuthe lilunga lezanu PF njalo unqintisa edinga ukumela isigaba sebulile ma West edalele parliamente. Umthethwandaba we High Court kusasa uzahluza indaba ezikwezwe inhlanganiso ye Veritas yona ethi ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission kayiqhubi kuhle umsebenzi. IVeritas ifuna njalo izeki yethulele umuntu wonke ugwalo lwamabizo abantu abazavota olwe voters roll.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Singene kuhlelo lwabasakhulayo lo Big Mike.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Gobe. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Josephat Mzaqa Ngulube ongisakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka encintisa ukuba lilunga ledale lepharlamente esigabeni seBulawayo South. Josephat, awungichasele ngamafishane ngalokho okwenzakale edale le-nominations court. Sizwe abanye besithi batshone bekhona, abanye besithi bacine besisuka ngabo 2-3 ekuseni. Kahle kahle mnumzana bekwenzekalani?
Into engayitshoyo ukuthi bekugcwele kakhulu kulabantu abaningi njengoba ukhangela ukhetho lolu ngemva kokususwa kohulumende lo umkhokheli ade khona uRobert Mugabe. Abantu abaningi kule nto engathi ngesithiwa euphoria ukuthi into kusho zonke zingatshintsheka. So ungakhali lo nyaka abantu abaningi bayancintisa ekhethweni esingathi from kusukela kukhansila kusiya kuma-member of parliament la kupresident. Ungananzelela kakhulu amaphathi asukeaba maningi kakhulu engathi yikho kwenze kwagcina izinto ziphuza siphuza ukuthi siqede ukunominathwa e-court ngenxa yokuthi abantu abaningi bebecabanga ukuthi ukuvula iparty majonto uwavula iparty vele primary automatically kuthola ukuthi abanye abantu behlulekile ukuthi baphushise ngenxa yokuthi imali besesingasakwani.
Ngike ngaxoxa nabanye abantu bengitshela ukuthi esigabeni sabo kulabantu abaningi abancintisayo. Esigabeni sakho bakhona yini abantu abaningi bazabencintisa ngawo?
Ye esigabeni sami ngathi kulabantu abalichumi lasithupha 16 abakontestayo.
Awungitsheleke mnumzana, ngaphandle kwakho bakhona yini abontanga abaphumelele edale le nominations court abazabe bencintisa esigabeni sakho?
Ye ontanga nxa sikhangele i-youth esingathi nabancane emaphathini or kuhulumende nje kupolitiki ngumuntu oyabe leminyaka eyi-16 kusiyafika ku-35 yiwo amayouth bakho. Ngingathi kuleyo age group kulami then ngase sidlula siya ku-40 years kulababili abakhona emncintiswaneni naleyo kulabathathu engathi ngwe MDC ngoba iMDC ifake abantu ababili ifake uMankwendeza lokunashe Mchemwa then kulobini bayemswapuri she36 kulomunye uThamsanqa Ngwenya la ngomunye youth ongenileyo then laba abaningi hayi ngabantu abadala.
Ngicela ukuthi usitshela amazwi akho okugcina utshela izakhamizi zeBulawayo South ukuthi kuyini okwenza ukuthi ubone ngani kumele bakuvotele.
Engiyakusho ukuqala okungenza ngithi bangivotele mina ngiwumntanabo asomuntu odinga ukuthi athelwe inhlupho zabo abahlangana lazo eBulawayo South. Sifunise ukuqala ngesikhathi ngisenza engathi kutshengisela kwabadala ama-pensioners labafelokazi labana be-railways ngakwenza ngoba yinto engiyaziyo ngoba la mgogo wami ngomunye wabafelokazi be-railways njalo mina ngihlala labo njalo ani so muntu othembisayo unuthu engalwenzi njalo okunye engikhuthaza abantu beBulawayo South ukuthi mina ngingumuntu odinga ukuthi ngibahlanganise ngibabuthanise babe ndawonye njengoba ngatsho ngiqalisa ngathi mina eBulawayo South angazi muntu wezano, angazi muntu weMDC, angazi muntu olishona, angazi into oliNdebele, ngazi obhuti labo sisi bami labo mama bami.
Nxa besithi bafuna ukukhulumisana lawe bangakuthinta kanjani?
Mina ngihlala ku-7950/13 esizinda ikho ngihlala khona. Inamba yami ngu-0774 37 9576. Njalo ngiyacela ukuthi oyabe lakho onganjoba wathi umkhankaso kunje wonke akula abantu abafisa ukuthi basincedise ebukhankaseni wonke ngikwenza ama posters agcwele la ama flyers ngiyenza ngokwami okwemali ukuthi yabe ngishephune emalini yabantwana nami ngisezele ukuthi into le iphuthe iye phambili ngikwazi ukuthi ngimele abantu bakithi oyabe lokuncane ungibusa emazweni ungibukhona lapha angithinta asondele angincedise kujosephat mzacangulube i-Facebook page yami Josephat mzacangulube uyangidinga khona lapha angifakele imessage sihlangane ngingcedinga izandla abalizandla abangizoba umsebenzi esengiwenzile vele sesiyawuphutshisa ngoba mina ngokwami sengiyendlalele sengidinga nje ukuthi abantu nje abangangincedisa ngokulutshwane ukuthi ngiphushe lo msebenzi engiwuqalisileyo.
Joswat mnumzana, ngikuzile kahle, nginethemba lokuthi abalaleli labo bakuzile kahle. Ngiyabonga, bekukuhle ukuba la kuhlelo.
Hayi, ngiyabonga baba, sibele kuhle.
Nga usanda ukungena kuhlelo, usanda ukukhutha ingxoxo phakathi kwami lo mnumzana Joswat Mzacangulube. Kwanele kwalamhla, ngithakaza omuhle, masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo, nguMike Hobe, libe leviki elishukela.
Siyabonga Mike ngohlelo lwabasakhulayo. Siye kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Hello koko bethu babe sithela mazwi sicina masiko wena
lamhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sicoba ngokuthi kambe abafana bakatesti basakwazi yini ukuthi bephosilizwi entombini kumbe ke intombi izo sezibaphosela amazwi. Nginehlahla ngoba lo mnumzana Emmanuel Ncube okhona ngale ke kule Botswana njalo lo mama ke usakhile line lezi ke zincwadi zamasiko esintu. Baba Ncube siyakwamukela kuhlelo. Siyaphila kakhulu, kunjani wena?
Hayi, siyaphila lathi.
Ye Madube, kunjani mama?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani
Ncube? Ngiyadlalela. Yeah, siyaphila kakhulu. So akutsho siqale ngoMadube. Uchaye ngamafitshane sibili Madube, kulezi nsuku kuhamba njani? Abafana basakwazi yini ukuthi apho kuphosta ilizwi nje nxa ekhangela intombi?
Abakhathesi sibe sebetshiyele abafana bakudala. Abakudala babengakukhombisa inyanga iphele, izinyanga ziphele noma ungavumanga. Abakhathesi vele ukukhombisa oyabe ukhangela ukuthi namhla ngalala mkhonjiwe, ngalala kuzinto eziningi. Njalo awumama abakhathesi bakhona bayasebekhombisa obaba. So utshintshile akusafani nakudala.
Baba Ncube, nantu daba sibili uhamba njani?
Ya, udaba ngiyaluzwa lolu daba olukhulunywayo ngensuku zanamhla asebebalutshwana sibili obaba abangatshela abatshela omama sibili ngendlela yena liyane eyawudala sibili ukuthi noma engahamba kumbe inyanga lokhu imshithela inyanga iziye phela kumbe iviki iziye phela abanamhla sekuyinto zama-two days or kumbe ukuthi kuthiwa engayala ngiyadlula ngoba vele lezi nsuku abantu kuthiwa imana lapho ungayala ngiyadlula ma ungangavuma uvumile into ze-one day phela abasasweli njeganto leziyane esasizazi ukuthi intombi iyaphekelezelwa sibili noma inyanga yona.
Ehe, Madube ke ngiyakhumbula kudala ukuthi sibili umuntu wayephundla isihlahla kuphela amahlamvu konke into ezinjalo. So ke wayesithi nxa kuqalisa sibili kolapho athini?
Ukuqalisa kudala wayeqalisa sibili akutshela ukuthi ubani, akutshele nokuthi uyakuthanda, ufuna ukuthi uye uba ngumalukazana wangikhaya ngomphephekele umama wakhe. Akathathe sibili isikhathi lawo usacaba noma ufuna ongeke uvele uvume khonapho ukuthi hayi ngiyavuma manje abakhathesi khonapho umuthi wamawubo njalo yikho sowusenza ukuthi iningi le lakhathesi sicina umuntu wakhona bebanja imikhuhlane ngoba uyabe ungamazi umuntu uyabusoke uhlangana laye khonapho khonapho wase wavuma wacina usuwele entweni ezipase uwele ukuthi ngani uqale wala ekuhambeni kwesikhathi ukuzagcina ubone ukuthi ijaha ohlangane layo kumbe intombi ohlangane layo intombini.
Kwenziwa kwini baba Ncube ukuthi kulezi nsuku abafana maphonga ukuthi khonapho isijumejume nje?
Ya, lezi nsuku zanamhla ngithatha ukuthi kumbe kwenziwa izozoya lezi ncingo zethu lezi omakhalekhukhwini zona lezi ukuthi uvele ungiphi inamba ngiyendlini sikhulume ngabo sekolokhona ukuthi kumbe ngizamlinda ngibuza athathwa ngomunye ngavele amfonele kuphela ukuthi njengoba emphile inamba and lezi nsuku vele ngaphiwa inamba kutho ukuthi sengowakho uzahluzwe nenkulumo zangikhontana abantu lemshado vele kayisekho ngendlela leyana ekhona ngoba into zona lezo zokuthi ngama-one day or ukuthi nje kuphela lami ngidlulisa ilanga.
Ye, kodwa Madube phela kudala wayengagcine baleka omunye nxa ungamdosa kakhulu kulokhu uyenga nje.
Hayi, ngizange ngabaleki, wayeqinisela agcinisela alinde and akutshele futhi athi ngizakulindela Awanti tete skata tumo mwenye mtu kuje pale lewata. Tumo mwenye mtu. Ungaba la vwe mfozwe mfani kuma vuma. Uzu sinu sisi ya vuma suvonu kutayo mtu lo. Mtu kuli mtu enji zisa ume mtu kuna. Afafa na lakati skata yesu mkule ntoze WhatsApp. Social media. Awa njela watu wekumbaya social media wanti uya wekonjiwe. So kuli uti ya weasanga na ngapi. Akusefo mtu za utala kama siwe. Iku suvonu kutu. Tawazi benze njala batu. Iyi uti ya katesi. Abasahlali isikhathi eside bebu relationship so izinto ze 1 or 2 weeks or 1 month sebeyihlukele ngoba uyabonga sangumfundi umuntu usuphonga uwena kuphela ukuthi inhloso yakho vele uzithande khonapho khonapho but ngani kuthiwa abantu babuyela balinde ade kuzaba le mizi emihle kusiya phambili but sesidlule ustage eso sokuthi abantu bayalinda ikhathi intsha yakhathesi abalawo umoya wokulinda abalaso isikhathi sokubekezela omama bakhathesi abasesaba utathe kubaba babanyamfuni kumbuba wakathesi ke sesaba ukuthi njengoba namkhulelwe yenzeni akuhambe usuyelala wani and engaso zemtshele lobhukulwa kuthi hayi mina ngumba konjani ogulayo the uyacina uyena ukhonyise namhla walala ngale kusisa sivuka uregreta sibambe umkhuhlane bangisibezine so i-youth yakathesi uyakisa ukuthi ngani yalalela ifunda ukubekezela ifunda ukufunda umuntu uzuze ubone ukuthi umuntu ohamba laye lesipase li-right kumbe uziyenzela nje ibhora lamaphepha
baba ncube konabo ke nxa usakhumbula kudala sibilisabhala izincwadi uaddress of love pios of sonke into ezinjalo usakhumbula konabo
siyakukhumbula kakhulu
nalibhala umuntu ethi ya
ya waletha isikhathi sibi sasibhala ziuzumthetho eyona liprinti lami wena
sizaqhubeka njalo ngodaba lolu ngeviki ezayo ngithathele lithuba ukuthi mboke nge ubaba u-Emmanuel Ncube lo mama ke usakhile liline uMadube olivalisa ngenjabulo ngumthembo sidemba uGibbs Dube ilale
khandlela ubaba mkhulu babe lobo logogo khandlela ezinye ziziyowagcina amasiko
siyabonga tshahelidala Gibbs Dube likhumbule uyaqhubeka ngenxoxo le uGibbs ngeviki ezayo lingakhutho Soku isikhathi sokuvuselela umoya silomfundisi Angliston Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabonga kankomo siyabingelela abalaleli sithemba abagcinakele undana zonke abakizo emseni kaJehova
Usiphatheleni lamhlanje.
Siyaqhubeka njalo sifunde kumbhalo esawufundayo kuviki ezimbili ezedluleyo. Umbhalo otholakala encwadini kaJeremiya usahluko u-29 undima u-11. Lithi izwi lenkosi ngoba ngiyayazi imicabango engilayo ngani imicabango yokuliphumelelisa hatch yokulimaza lekunika linikeza ikusasa elilethemba kufika ezimbili ezehluleyo sakhuluma ngokuthi uNkulunkulu waye khuluma lamazwi ngomprofeti uJeremiah ekhuluma ngabantwana bakaIsrayeli abakaJuda ababazayo kuya ekuthunjweni namhlanje ngithanda ukugcila kakhulu kulizwi elithi ngiyayazi hlobo zami uNkulunkulu uyayazi imicabango alayo ngathi uNkulunkulu uyazi esikikho esidlula kikho uNkulunkulu uyazi lithi izwi lenkosi akukho silingo esisehlelayo esingaphezu kwamandla ethu uNkulunkulu mayeza avumela uhlupho lufike kithi uyasifaka esikalini asilinganise abesebona ukuthi uhlupho lolu lungakanani ungabona kusiza ihlupho ezinkulu kuwe kutsho ukuthi lawe uNkulunkulu uyazi ukuthi uyilokwenelisa esikuthi i-capacity ngaphakathi kwakho ukuthi umelane nalolu hlupho angeke avumele uhlupho olungaphezu kwamandla akho ukuthi lukwehlele ngoba yena uyazi uNkulunkulu uyayazi into yonke sidlula kiyo ngoba uyayazi imicabango alayo ngathi lanxa sidlula esigodini sethunzi lokufa uhamba elathi akasikhohlwa akasilahli kodwa into entanda ukuthi ngiyiqinise bazalwane ukuthi sazi ukuthi uthi David uDavida lanxa ngidlula esigodini sethuzi lokufa kangiyikwesaba esigodini sethuzi lokufa kakuhlalwa khona esigodini sethuzi lokufa kakufelwa khona kuyadlulwa ngaphetsheya kwesigodi sethuzi lokufa kukhona ukuphakanyiswa sithola abafana ababeyizigqili abamaHebheru bethunjiwe eBabylon lithi iBhayibheli bafakwa emlilweni lithi iBhayibheli umlilo wakhona wawutshisa kakhulu ukuthi ziqhwaga zamadoda ezazibabambile zibafaka emlilweni lazo lo mlilo wazitshisa zafa kodwa uNebukadnezar uthi uyaphakamisa amehlo akhe uthi yena kasibonanga sifakanga yini abadoda abathathu emlilweni yindaba sengibona sebebane owesine efana lendodana kaNkulunkulu ungamphosa emlilweni mntakababa umlilo oza kuwo odlula kiwo ongabukiwo umlilo lo wenzele ukuthi kubonakale indodana kaNkulunkulu ihamba lawe laba kufaka emlilweni baze bavuma ukuthi ngempela ungumta kaNkulunkulu lithi iBhayibheli izwi lenkosi uJesu esebethelwe esiphambanweni sokumnyama emhlabeni sekuzamazama umhlaba uqephuka amatshe isikhulu savuma sathi ngempela ube indodana kaNkulunkulu ngemva kokuthi sebemphosile emgodini wengonyama uDaniel lithi iBhayibheli izwi lenkosi waphotha ephuma lapho waphakanyiswa wenziwa uvice president ezweni yena ayisigqili kilo lapha sifunda ukuthi kungabe kule simo esidlula kiso ngabe kuyikuhlupheka okungakanani ngabe kuyikufelwa ngabe kuyikudangala kungabe into zonke singasahambi kahle kasibe lethemba sazi ukuthi ngemva kwesigodi sethunzi lokufa kukhona ukuphakanyiswa ngemva komlilo kukhona ukuphakanyiswa ngemva komgodi wezingonyama kukhona ukuphakanyiswa sasimisa kuJesu uqobo lwakhe ngemva kokudlula esiphambanweni ngemva kokudlule engcwabeni ethuneni lithi iBhayibheli waphakanyiswa waphiwa igama eliphezu kwawo wonke amagama kasikhuthazeke siduduzeke bazalwane sazi ukuthi ngemva kokho kwenhlupheko inhlupheko esidlula kizo zilande ukusiphakamisa ngemva kwakho lezi nhlupheko ikhona ipromotion qinisela bekezela noma sekunzima kangakanani ungagive up ukholo lwakho bekezela uqinisele ngoba uJehova uyazi imicabango nayo ngawe angeke azakushiye angeke azakulahle
akuyiphethe mfundisi
ake sithandaze siyabonga siyakhuleka ukuthi wonke umlaleli ozileyo lelizwi aduduzeke aphakamiseke akhuthazeke emoyeni ubusisele abaphathi kohlelo labaphakamisa uhlelo lolu uNkulunkulu onamandla wonke ubaphakamisa ubavikele ubagcine lelisho igama lenkosi uJesu siyakhuleka amen
hayi siyabonga mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
siyabonga Nkomo siyabonga abalaleli libele ubusuku obuhle
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Angliston Swanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi Yasuka yasala sikhangele impumela yemidlalo ye FIFA Soccer World Cup edlalwe lamhlanje. Serbia 1 Costa Rica 0, Mexico 1, Germany 0 qanda. Vayangisile lapha na iGermany ikhuta ngani bavafana bakhona they are getting out of fashion okwashabelungu. IBrazil le Switzerland uyalandela umdlalo wangkhona nje kathesi. Kumzuzo owodwa olandelayo kusasa iSouth Korea izadibana leSweden Belgium Panama iTunisia yona izanqikilana leEngland amaqembu ezwekazi leAfrika aqhubeka eyangisa mpela akula lelilodwa eselithela nqoba iNigeria bayibhuqile 2-0 iCroatia iMorocco ichaywe 1-0 iIran iEgypt la ichaywe 1-0 iUruguay sesikhangelele kuSenegal leTunisia kuPSL imidlalo yasekhaya iCapes United inqobe iChapungu nge 2-0 Black Rhinos 2 Ngezi 1, ZPC Kariba 2, Blawayo Chiefs 0, Harare City 3, Yada 0, Chicken Inn 1, Triangle 0. Kwanele Mtwaka Zomuhle likholise iBrazil le Switzerland umdlalo olandelayo olivalelisayo ngentungamilinkomo lila.